Siyababonga ke uChris kanye lo Marvelous ngokusinika izindaba ngolimi lwesiNgisi. Siyalamukela ku Studio 7 ngolesithathu umhla ka 23 Mpalakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala molekela ngemoyeni ngenjabulo enkulu ngufrakcetis Jeremiah endabeni zethu lamhlanje.
I-World Health Organization iyanika nje ama-guidelines sokukuya ngelizwe ukuthi yona ihambisa njani ama-guidelines labayo vele ahambelana yini ngelizwe lona lelo. But thina eZimbabwe lapha uzathola ukuthi isikhathini esiningi sihambelana nama-guidelines.
Ingcweti kwezempilakahle ziyavumelana ukubona isiqondiso esisanda kwethula enhlanganisweni emhlanganweni we-ICASA 2015 ngabe World Health Organization as a test and treat zizodinga imali eningi ukuba zilandelwe.
Kaningi-ningi idibhaleli lingakavuselelwa besiba lama cases angakwani ukuthi abe yi-3 or more cases kwezemikhuhlane. Njalo futhi sesinanzela ukuthi kulama-farmers labana kade bengasaleti inkomo edibheni. So ama-farmers athe esenanzela ukuthi idibha selilihle amanzi setholakala lula then basekasuletani inkomo edibheni.
Ukuguquka komkhathi kanye lokungani kuhle kwezulu sokuthiye indawo ezijiyeneyo zelizweni zidinga usizo ukuze izakhamizi zenelise ukuzinakekela. Esigabeni sethu sendaba zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhlanje sixoxa loDumisani Gumbo, uChali Mana wenhlanganiso yeBantu Integration Through Arts Beta. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ingcweti kwezempilakahle kanye labenhlanganiso izilwela ilungelo loluntu bayavumelana ukubana iziqondiso ezisanda kwethula emhlanganweni we-ICASA 2015 ngabe World Health Organization as a test and treat zizodinga imali eningi ukuba zilandelwe. UMavis Gama usethulela loludaba.
Lezi qondiso zibalisa ukutholisa abaphila legciwane imithi ezabaphathisa ukuba baphile okwesikhathi eside, labo abangakatholi igciwane labo bayithole, kanye lalabo abasengozini yokuthola leli gciwane ngokubatholisa indlela ezibenza bavikeleke kilo eye-post-exposure prophylaxis. Emhlanganweni lentatheli zindaba oqoqwe inhlanganiso ye-Health Journalists Association in Zimbabwe, HEJAS, ngenhloso yokuhluzisisa indlela ezavezwa ngabe WHO emhlanganweni we-ICASA, ingcweti kwezempilakahle zithi lanxa zizakwenza indleko kwezempilakahle iqonge zilungele ukuthini kuzophathisa ukuqeda udubo lwegciwane kanye lokwehlisa ukusabalala kwalo. Umqondisi wohlangothi egatsheni lwezempilakahle olubona ngezegciwane, ingculaza kanye lomkhuhlane wofuba, uDr Owen Mgurungi, utshele intatheli zindaba ezingenela umhlangano ukuba uhulumende khona ezahlala phansi abonisane phezu kokungenziwa ukulandela lezi ziqondiso. Kuthi okhokhela inhlanganiso yabaphila legciwane, unkosikazi Mchanyara Cynthia Mukamuri, uthi uqakathekile ukuba zibe khona indlela zokuphathisa uzulu. Uhulumende adinge njalo le ndlela zokuyifikisa imibiko kuzulu wonke akuzwisise okwenzakalayo lapho sezilandelwa lezi ziqondiso. Umnumzana Thabani Dube ophethe uhlangothi olubona ngezemali kule nhlanganiso yentatheli zindaba eziloba ngezempilakahle ye-HEJAS, uthi bakubone kumqoka ukuhlanganisa intatheli zindaba abezempilakahle kanye labalwela ilungelo loluntu kuxazululwe udaba lweziqondiso ezintsha ze-WHO ezingasetshenziswa ngamazwe kunhlelo zawo zokulwisana lokwehliswa kokusabalala kwegciwane lengculaza esisanda kwethulwa emhlanganweni we-ICASA.
So kuqakathekile ukuthi kutshintsha kwendlela zokulatshwa ukuze ilizwe libe kwazi ukuthi uhamba njani. Simele sibone ukuthi ama-journalist labo bafundisiwe njalo balolwazi ukuthi uhamba njani. So thina njenge-HEJAS sibone ukuqakathekile ukuthi sifundisane, sihlale phansi labakhokheli kuma-programs labo abanjengo-Dr. Mgurungi besichasisele na ukuthi vele uhamba njani, ikuphi okuzamele ukuthi iZimbabwe iyenze ukuze sifundise abantu isikhathi sakhona.
UDube uthi sekusobala ukuba ezazilandela lezi ziqondiso amazwe umhlaba wonke, kungakho kuqakathekile ukuba ulwazi lufinyelele ngokwaneleyo kuzulu. Intatheli zindaba kuyingxenye yalabo abasabalalisa imibiko elizweni, kungakho beqakathekile labo kulempi yokulwisana legciwane lengculaza.
I-World Health Organization iyanika nje ama-guidelines. So kuya ngelizwe ukuthi yona ihambisa njani ama-guidelines laba vele ahambelana yini ngelizwe lona lelo. But thina eZimbabwe lapha uzathola ukuthi isikhathini esiningi sihambelana nama-guidelines. So lapha sokuthiwa ukuthi umuntu lwana owaye kuthiwa ngake ukuthi engatholakala elegciwane le-HIV kayilatshwa ngake ukuthi i-CD4 yakhe isaphezulu isa-right. Khathesi i-World Health Organization sisithi no, kuqakathekile ukuthi umuntu eyelatshwe kungelani ukuthi i-CD4 count yakhe iphezulu kumbe iphansi, ukuze ngoba kutholakele ukuthi umuntu onatha amaphilisi awe-HIV uyayihlisela phansi ukuspreada umkhuhlane lo kwabanye abangelakho.
Umnumzana Tshenesani Ntungakwa, ingcwethi yomsebenzi wokucubungula ngendaba ezehlukeneyo, uthi ziza ngesikhathi esiqondileyo iziqondiso ze-WHO lezi.
Inyathela leli linyathela eliqondileyo, kodwa-ke bebekhuluma njalo ngeleyo abathi i-self-testing. Bekhuluma ngokuthi kuyamele kuhlolisise ukuthi kungenziwa abathi i-self-testing. Ukubona kwami into le yinto yabe iqakathekile, ngoba lapho esiya khona sokumele umuntu ebe lethuba elokuthi ezihlole esebenza leyo mtshina kumbeni ayabe inikiwe kumbeni abathi ngama-kits, ukuthi ezihlole ezikhangele ukuthi lelo gciwane liyabe liminjani.
Uzamele uhulumende asebenze gadalala ukubuthanisa imali ukuqhuba inhlelo ezizolandela lezi ziqondiso, kutsho uNtungakwa.
Kumele kube lamanyathela abe elendlela eziningi esingathi ngesikhiwa yi-holistic approach. Uhulumende la kumele ekhulunywe laye lawo ma-partners abafake izimali.
Abezempilakahle laba bathi yikhona bezohlala phansi ukubonisana ukuba kuthathwe manyathelo bani ukuzilandela lezi ziqondiso, njengoba bengayisibo bonke abanelisa ukuthola imithi ezokwenza balondoloze impilo labo abaphila legciwane okwamanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Sanibonani balaleli, lapha-ke likhuluma naye uBenedict Mhlapo, ngisithi khisimusi enhle, khisimusi elithukela. Thina-ke lapha egoli siyayigruva vele siyiqala kudala, sazi lina-ke ukuthi limise kuphi, kodwa-ke silifisela inhlanhla ikhisimusi enhle, khisimusi elithukela. Licabange lonke-ke ukuthi labo abaphuza-ke hatshi ukuphuza bese senza izinto ezingasizo-ke. Labo abatshayela izimoto-ke lani, qaphelani ukuthi ma selitshayela izimoto lingatshayeli lidakiwe phela, ngoba kuyingozi. Kodwa ngisithi kini, hhayi, lidle sibi lingayixoleli, ngoba lathi ngapha sithwalise nzima, sithwalise amagaba avuzayo eGoli. Ngowenu ke uBenedict Mhlapo, ngisithi hatshi-ke nisale kahle.
Ukuguquka komkhathi kanye lokungani kuhle kwezulu sokuthiya indawo ezijeneyo zelizwe zidinga usizo ukuze izakhamizi zenelise ukuzinakekela, ikakhulu kukhangelwa indlela zokufuya emhlobolweni weMandebeleni. UNothando Sibanda usipha lolu daba.
Ukuguquka komkhathi sokuthiye ohulumende abaningi bebhekane lomlando wokudinga amaqhinga okuvikela abantu kundlala lokusilela kwamanzi okuzala inguquko le. EleZimbabwe lalo lilohlelo lokufundisa uZulu indlela zokunakekela izifuyo, ukulima izilimo eziphanga ukuvuthwa njalo zingadingi manzi amaningi, kanye lokulondoloza amanzi lapho izulu lisina ukuze abantu bangabulawa yindlala ngenxa yenguquko le. Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba, iFood and Agriculture Organization, iphatheke emsebenzini wokuphathisa izakhamizi emangweni weLupane ukuziphilisa ngokufuya ngesikhathi ilizwe likhangelelwe ukubhekana lendlala njalo ngomnyaka ozayo ngenxa yokungani kuhle kwezulu okwaziwa ngokuthi El Nino, ngokwakha amadipa, ukuthengela izifuyo ukudla kanye lokuphathisa ukuthi abalimi bathengise ezinye ngentengo ephezulu, hathi ukumelela isikhathi sendlala. Isakhamuzi njalo engumgcini isihlalo wokulungiswa kwedipa enjanjanja eLupane, umnumzana Paulos Ngwenya, uthi baphathisana lenhlanganiso yefawo ukuvuselela amadibha esigabeni lesi ayengasasebenzi, esenza kube lula ukuthi inkomo zihlaselwe yimikhaza zingaze zakhula ngendlela.
Thina saqala sasibe ngokudonsa ithebethebe ethanga njwala lebane ye yonke la. Sayidonsa ithebethebe sayisondeza la, sayathatha ukhethe saludonsa salusebenzi, sasebenza lazo yasala khona. Sagamula izigodo eziqala ezenza ukuthi khona sizifake emakhoneni ezize zabhalansisa la. Sesizigamula amaphane wonala, sihle iliphane leli sihle siligume silikhathakhathe libe lizogcwala laphana. sisesifake singcinyane phakathi bese sithatha ke amagampula abasinike wona la sesisenza siwacrossa laphana sincedwe la ngewayila sibopha ngewayila.
Okhangela impilakahle yezifuyo uveterinary extension officer kulesi sigaba ngumnumzana Simbarashe Ndozore. Inhlelo zokufundisa abalimi ngokukhangela izifuyo uthi soluqalile ukuthela izithelo ngoba inkomo azisabulawa yimikhaza njengalokhu obekusenzakala.
Asisabi lezifo ezibangelwa yimikhuhlane eziningi kakhulu. Izifo ezibangelwa yimikhaza seziyehlile kakhulu. Kanengenenge idibhaleli lingakavuselelwa besiba lama cases angakwani ukuthi abe yi-3 or more cases kwezemikhuhlane. Njalo futhi sesinanzela ukuthi kulama farmers labana kade bengasaleti inkomo edibheni. So ama farmers athe esenanzela ukuthi idibha selilihle amanzi setholakala lula then baseqasuletani inkomo edibheni.
Umnumzana Ndozore wengeze esithi uhulumende laye usethole inzuzo ngalolu hlelo ngoba abalimi sebethengisa inkomo zabo ngemva kokuzinika ukudla ezibayeni zithole intengo enhle okwenza benelise ukubhadala umthelo wenkomo ongamadola amabili ngenkomo ngomnyaka.
I-dipping levy ngomnyaka inkomo ithela i-$2 kuphela. Yeah. So every year inkomo eyodwa kufanele ukuthi ibhadale leyo mali. So far sesinanzile ukuthi sibe le improvement enkulu kakhulu especially ngemva kohlelo lokuvuselwa kwamadipa. Ama-farmers wonke khona apha they are fully aware ukuthi vele umthelo kumele wenzekani ukhitshwe every year ngenkomo ngenkomo.
Ngaphansi kohlelo lolu izakhamizi ziyakhuthazwa ukuthi zinike ukudla inkomo zivalelwe i-pen feeding zithi zingaba lesisindo zithengiswe ukwenzela ukuthi abalimi banakekele imuli zabo kanye lalezo inkomo eziyabe zisele ikakhulu amathokazi. Uhlelo lolu luza ngesikhathi isigaba sezansi emandebeleni sibhekane lemikhuhlane yenkomo egoqela i-anthrax kanye le-foot and mouth. Lanxa abalimi bemandebeleni babevele besaziwa njengabafuyi benkomo ukuguquka komkhathi bese kubachiye bengasibantu balutho. Inhlanganiso ye-UNICEF ekucubunguleni ekuveze ngeviki ephelileyo ithi isigaba seningizimu yemandebeleni yiso esilobuyanga kulazo zonke elizweni. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingunothando Sibanda.
Igama lami ngingumark Peter Ntambe, ngilifisela ukhisimusi olijukela lomnyaka omutsha olokuthula. Ngesikhathi sekhefu kanje masingakhohlwa ukuhlephunelana okulutshane esingabe silakho labaswelayo kunye lentandane endaweni esihlelekizo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku Shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Kohla uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM le shortwave 4930 12080 la ku 15460 kHz. Ku Studio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela ubunzima obubhekane lozulu lonyaka emalungiselelweni ekhefu lekhisimusi lelomnyaka omutsha. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318. Ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Esigabeni sethu lapho esikhangela khona indaba eziphathelane labeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe.
Namhlanje sixoxa lomgcini sihlalo wenhlanganiso yabaculi abalingisi laba kumsebenzi nje weart abayizizalwane zeZimbabwe kodwa asebehlala eNgilandi. Inhlanganiso le ithiwa Bantu Integration Through the Arts Beta. Ngudumisani Gumbo ekhuluma ngomkhosi abasanda kuwenza owemporiro.
Inhlanganiso le dade yinhlanganiso okuthiwa yiBantu Integration Through the Art ngamafitshane sithi iBITA. Inhlanganiso le isile minyaka emithathu isebenza. Ilolunye ugatsha lwayo okuthiwa yiZimbabwe International Performers Alliance. Sivele thina inhloso yethu yikuhlanganisa abantu labantu abangama performers abaculi labalingiswa labo bonke abantu abanjalo bahlanganisa labantu balapha lapho esihleli khona kweLengilandi ukuthi sizwisisane sikhulumisane ngoba siyazi ukuthi umculo awulalini kuyenele sokuhlanganisa abantu ngendlela ezehlukeneyo yiko ke isaqalisa ke inhlanganiso yena leyi ukuthi senelise ukuthi sihlanganise abantu sihlanganise imisebenzi esiyenzayo ku community
selilenhlelo elithe lazenza lokho yasungulwayo le inhlanganiso
silohlelo esiphathelane lalo poriro
lokho kusijoni
umporiro umele ukuthi angithi lukhwelo kudala kwakusenziwa ukuthi wahlanganisa izandla uvuthele bese kuphuma umsindo. Umsindo lo wawusenza ukuthi wenelise ukubiza abantu baqoqane. Wawusitsho ukuthi nxa kulolutho olubi, kumbe kulolutho oluhle, kumbe kulomkhosi othile, kwakungela amafoni kudala, kwakungela incingo lezi esilazo, kwakungela ama-loud speaker lani, lezinto ezinjengazenezo, kwakusetshenziswa khonokho esasilapho. Wawutshaya ukhwelo, utshaya ingungu, wawusenelisa ukutshaya imporiro.
Asikhangeleke inhlelo zemporiro.
Bese sithi thina sesihlanganisa abantu, bese sisenza thina ukuthi sikhangelane lo msebenzi wokuthi imikhuhlane khona engajayelekanga ukukhangelwa ngabanye abantu kakhulu. Kumnyaka edlulileyo emithathu, besilodubo oluthiwa yi-high blood pressure. Umkhuhlane lo wande kakhulu ebantwini bombala kulabantu abesilungwini.
Libe likwenza lokhu ngayiphi indlela? Ngokwenza imicimbicimbi, umkhosi, idili, kuyini sibili sibili elikwenzayo?
Ebesikwenza besenza lona idili bese sithi thina siyahlanganisa abantu babe ndawonye. Abantu bangabandawonye bese sithi ngoba besikunanzelela kakhulu ukuthi kunzima ukuthi abantu babize ukuthi buyanini sizofunda ngokwenqabela i-hypertension lemkhuhlane ethile. Bese sithi thina hatshi ukuthi ke sibanibize abantu sibanqobe yikuthini? Yikuthi sibabize emkhosini wokujabula, wokukholisa. Bangazokholisa kabantu, nxa bekholisa laphana bese sibatshela ke khonaphana ngesikhathi bekholisa imculo, bekholisa into zokuperforma, bese sithi thina hayi asiphoseleni ini amagama athile mayelana nge-hypertension. Yikho ukuthi sibanqobe sibathole bebebaningi njalo.
Likwenze lokhu kwaphumelela?
Kuyaphumelela kakhulu. Abantu baza belanda ukuzojabula bezozithokozisa bese bethola kulo mkhosi wokuthi hayi siyabanika lokudla okwamahhala ngalelo langa bese bethola ukuthi hathi asikudla kuphela asikugida kuphela kulani kulemfundiso futhi eyokuthi sifundisa ngayo kumbe sikufundisa ngayo nge-hypertension. Lo nyaka besikhangeleni besikhangela i-HIV AIDS silo dokotela uDr Chirega ngowekhaya esitshela ngokuthi imfundiso ze-HIV sezihambe kangakanani kulezi nsuku ngoba abanye babe belokhu besesaba abantu abale-HIV ikanti sesidlulile lelo banga empilweni mayelana nge-HIV ukuthi abantu sesibakhangela njengabantu kuthiwa khona i-HIV aso death sentence.
Lo-ke bekungudumisani Gumbo utshalimana wenhlanganiso yeBITA esebenzela eNgilandi. Kiss
isimusi enhle evela kwabe Studio 7 lomnyaka omutsha omuhle oka 2016 silinika ke ithuba lokuthi libulise izihlobo labangane ku Studio 7 lisitshela ukuthi lijabulela njani ikhisimusi lonyaka endaweni lapho elikhona thumelani impiko lirekode ku WhatsApp audio lizibetha igama lalapho elihlala khona ukuze sidlale emoyeni iStudio 7 ngeyakho Okwamanje ke othani sithathe leli thuba lokuke silichiye ezandleni ezika Chris Gande ukubana asinike uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba
Elingali chona njani izulu kandaba mthokazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uhlelo liphuma lendaba lichona lendaba igama lami ngu Chris Gande Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Gordon Moyo owake waba ngumphathi ntambo wezokuthuthukiswa kwamafektari. Owakuqala ukwamukela kuhlelo.
Siyabonga kakhulu.
So ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lolo lwamafektari ukuthi avalile ngathesi ubona ungani maningi yini azavula ngomnyaka uqalisa.
Amafektari avaliweyo zovaleli ikhefu. Amaningi akhona sozakulwe amaningi azavalwa vele amaningi asavalwa khona vele eZimbabwe akuselafektari sibisibili esebenza esingathi ukuthi nansi i-industry njengobana kwakuthiwa nkontuthu ziyathunwa kobulawayo kazisathungi amafektari dalavalwa konke lapho kwakungamafektari khona kungama-industry khona kugcwela ama-taxi yahlathelwa asozuzwe insimbi zikhala asozibone izisebenzi ziphuma zigqoka ama-overalls zigqoka amakhithazo ubona abantu besiya khona bethwele amabhayibhili bethwele izihlabelelo besiya e-industry ngoba i-industry yakhona amabhayibhili ngabantu abathwele izihlabelelo ayisibo abantu abagqoka ama-overalls ayisibo abantu abagqoka ama-dust coat ngoba vele ama-industry ezimbabwe dala avalwa umgabelezano yakhe dala bakudiliza xa ukhangele kuthiwa yilezane zakhe zahle ubhedu kuphela ngoba akusela lutho okwakhathesi njengobana kuyikhisimusi kunje abantu bevalile amaningi akhona asozavulwe ngoba i-economy ngo-2016 kubi sibili abantu bezimbabwe bangena phakathi kolunye udaka lesabekayo kakula mali engenayo elizweni kakula mali esiyenzayo elizweni kakula cebo elivela kumgabelezano yakhe kakula cebo elivela kuthina masa elivela kucabinet kakula cebo elivela eparliament bonke nje abantu bakhona baphelelwe
manje ubona ungani kuzedlula njani
ukulungisa inotho yeZimbabwe asonto enkulu yinto edinga ubukhokheli obuqondileyo i-leadership eqondileyo kungaba labakhokheli abakuhulumende abakucabinet abasepharlament abaphethe ilizwe balungise imithetho bakhiphe umthetho lo we-indigenization iphepha lelana lidatulwe lidikelwe ebhimu kuflashwe etoilet kuhambe kuye emasiwethu kungaphuma uhulumende wobudlwanguzwangu uhulumende ophatha abantu ngocuku uhulumende ongelacebo kungene uhulumende olwecebo kuza kwenza ukuthi ama-investors bavulele nje kuvuleke nje amagedi avuleke abantu babuye eZimbabwe benze ama-investment kathesi kambe mbani ungafisa ukuthi afake imali yakhe elizweni elo president ole 92 years uyehluleka nje ukuma uyehluleka ukuhamba obala amaphepha angayisiwo okhohlwayo ungaziyo nokuthi wenzani ungafaka imali yakho endaweni enjalo uyabuye ufake emlindini ozasuka imali yakhona isuke ingakwenzeli lutho
nxa sikhangele wona lawo ama-factory asesele esebenza singathi kathi kuyini okuwehlula ukuthi amabhanga kumbe abalemali bavuselele
akula muntu olemali eZimbabwe kathesi ngaphandle kwabantu bezane abantu bezane imali yabo yona liyana abayitshontshayo eyamadiamond abayitshontshayo bethengise igolide ensitha abayitshontshayo bayihambise futhi bayethenga izinto eChina ezithiphileyo bazozithengisa kungenziwa lutho elizweni kungamanifekthwa kuyathengiswa kuyathengwa kuyathengiswa kodwa kungathiwa lutho. Yikho kwenza amakhampani wona la kube nzima. Ibhanga lingabile imali, ibhanga imali lizayithatha ngathi. Akula muntu ohambisa imali yakhe ebhanga. Ungahambisa imali yakho ebhanga uyakwazi ukuthi ingavuka kuthiwe kayisekho. Iyakhumbula ukuthi uhulumende kamgabo yena lo wathatha imali zabantu ebhanga baqeda du ngithole zamapesheni ngithole lezama organizations ngithole zama embassies wathatha wazihlela. Akula muntu okufunayo khona lokhu ukuthi ahambise imali yakhe ebhanga. Kade izimali zithethwe kade zisetshenziswa e-Victoria Falls khona ngale ku-Congress yezandla. So izimali okumele ukuthi ngabe zihambe ebhanga abantu bayezeboleka bahamba bayakwenza ama-businesses abo. Kodwa lezo mali ziyadliwa nje buthapha nguhulumende kamgabo ongelandaba olokucuko ongelandaba labantu.
Hayi kwezwakala isikhathiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Balalelisi siyabonga kakhulu. Libe lekhisimusi elihle. Lomnyaka omutsha omuhle loba kuzima sigcineni ithemba ingungu sikhala ukuthi sizadabuka.
Hayi sibongile lawe ube lekhisimusi enhle.
Siyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Gordon Moyo owake waba umphathintambo wezokuthuthukiswa kwamafekidali yena osekubandla le-PDP, People's Democratic Party. Besixoxela ikuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Sokuyisikhathi ke sokulibalela imbiko esiyithola nge-email, Facebook kanye nge-WhatsApp. Siqale ngalabo ke abasithumele nge-WhatsApp audio.
Mina ngu-William Maziro. Ngithanda ukubingelela iKhisimusi le. Ngathi mnandi kodwa emnandi ngoba kulezi hlobo zami eziningi sengizikhanuka. So ngithanda ukubingelela ubaba wami ekhaya Albert Maziro, umfowethu Gordon Maziro, odade bethu uMaidivo umamdala khona lekhaya. Ngithi libe lekhisimusi enhle. Ngiqeda mbingelela uMilson Smango, labanye bonke omalume bami abasekhaya khonale. Ngithi ngicela likholise ngizabuya kwenye ikhisimusi sizoyiqeda sonke. Otherwise ngiyabonga kakhulu sihlobo zami.
Hello, hello Studio 7. Ngithanda ukulibingelela bonke abantu beZimbabwe ukuthi libe lekhefo elihle. Ngiyalithanda lonke. Ngithanda ukubingelela my family in Kwekwe ukuthi ngiyalebathanda kakhulu. Thanda ukubingelela umasali wami, umama wami uhlale eGweru uGogothole. Ngiyamkhumbula kakhulu. Ngithi abe lekhefu elihle. Abantwana bami bonke ngiyabafisela ikhisimusi yekuhle. Noma singela mali noma ngingela bonasi, ngiyathi ngiyathaba kunje. Oyalala halala, Xmas without money.
Igama lami Esther Jolinga. Ngithanda ukubingelela imamami, lo babam, lo gogwam, lo kulam, lo mamu, lo gogwamandlo.
Isikhathi savumi balaleli, silugqiba lapha ke uhlelo lethu lalamhlanje olivalelisayo ngu-Praxidus Jeremiah. Ngilichiya ezandleni ze-Studio 7 Live Talk.